Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yonke into eyenzekayo eZanzibar. Amanzi angahamba eZanzibar. Amagesi ehamba eZanzibar. Umuntu othaya umfazi wasendlini eZanzibar. Iblemzeni vele esijwayele.
Ibandla lezanu PF lithi ngamanga luhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izanu PF yakhe kwala ukuyitayisa mara kathesi kabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi noma ukuthi ungaphi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawe egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-aplaya ngihambe somewhere. But ngiyehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
Kuyini okwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilwe ngani liphehla konke lokhu?
Ukuthi into sengananjela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanu PF yekwenzileyo konke kungaba le nto eyembelizweni izanu PF sesisijwayele ukuthi kule blame game vele lapha eZimbabwe. Yonke into eyenzekayo kuthiwa izanu PF. Amanzi angahamba izanu PF, amagesi ehamba izanu PF, umuntu othaya umfazi wasendlini izanu PF. I-blame game vele sesijwayele and thina lini izanu PF we are not deterred, we are continuous mobilize abantwana and khangela ukhetho we are not moved. Za continue senze ukuthi kwenzeka ukumobilize abantwana iregardless ukuthi abantu bakhuluma kuthi ngathi lesithi we are violent esikuphisayo ukuthi ngo-2023 umongameli wethu ewine nephathi yethu iwine ngamavoti angu-5 million esiwadingayo.
Ye kodwa siyabona phela kulabantu abasisisi abalimalayo ematopo le insiza besithi bathaye yini phela bakuhamba amanga kumbe kuhamba njani khonapo?
Yikho ngisithi khonokho angiyali ukuthi abantu ngathola ukuthi kulabantu abathayikeyo but sesidingisisa ukuthi ngobani. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlule khona kalo kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali futhi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe but let's investigate bone futhi abantu abachaya abantu bangobani bebanje sibi yebothi abantu sigcona izani PF kithi konke kube like I said before konke kube okwenzakale izani PF abanye phakathi kwamaphathawo banama divisions sinje parties and bayekuthi bengaqedelana bengathana khona ngabe bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi iyaphi izani PF problem izani PF abantu bena trying to settle their scores within the political parties then we just start blaming us sina wona the violent party sami yakhuthaza futhi ontanga ukuthi ngathi sekhethweni ka 2023 lapha asikhankaseni nini singaseni nini ama-political parties zethu imobilize ontanga njengathi abantu bezani PF singasetshenziswa ngizakhulumela especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties let's not be used in violent activities.
Umnumzana Freedom Murechu lilunga lebandla lezanu PF sixoxela ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuni ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuyakuba umncintiswano bani nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo bodwa abakhontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo bodwa abakampenayo kungaba namanye ama-political parties asencintisa njenge-Triple C esithengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika bedlane bona esilubonele sithengisa lona emahlobo naseinsiza futhi kezimbali ezinye
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akula nto vele izani PF yakithi kwala uyita izamara kathe sikabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhanye kodwa bakade bavumi beyaneka ukuyala izinto ezimba abazenzayo kuhlezi kungumlando womunye umuntu abakade bona bathatha i-responsibility of the best things that they do to us kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silawo impikita silawo amavidiyo abo bepheleleyo lezibhamu into mine engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona ematofo kodwa abantu balokhu befika ukuthi balenza udlala so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi bephika ukuthi bayehluleka kodwa sikhangele sona ukuthi bayehluleka kathesi bayenza udlame udlale balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa la namhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dresse babrushabrush ezinyezinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Ye siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala usunjani kona manje
mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube kodwa nawa ngatuzika edolo nje sengiyingono kodwa abanye abalimalayo hhayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo-review ngoba kulabantu abadala abanye abaqamukayo nokuqamuka khona ngale mato siyabona laseinsiza silabo-honorable tofa abaqamuka nezandla so abantu bayarecover yebo kodwa kunamanye amanqoba angapholiyo babadube asenhliziyweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanqoba asenhliziyweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezithiyeneyo. Umhlangano lo oqale mhlaka 2 kuLwezi ugqitshwa mhlaka 4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweleZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu we-Africa ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali e-Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Ukuya kukaPresident Mnangagwa e-Ivory Coast, kuyaqakathekiseka umumo welizwe lethu, kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, industry, commerce, economics bengakwenza. Kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe akuqondananga lokuthi i-production le manufacturing ibe competitive, esingathi nge-skill competitive, uthi ncintisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lyon, i-Ivory Coast bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu, ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angiboni ukuthi uhamba kwaMnangagwa e-Ivory Coast kunganceda lutho, ngoba vele kasimanga kuhle, asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba amadayimani, kunganceda yini khonokho lathi ukubana sine lamanye amazwe?
Kaye lokhu lalokhu nje njengoba sile ikodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum, sithi khona ingxenye i-value addition yegwayi lethu i-tobacco, sile competitive advantage. Kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu, i-corruption ephambanisa i-production, abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya, abanye baye-Australia, abanye England, e-UK, le-South Africa, hathi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuxotha nje umoya amahlane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye, kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazavuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale lekhabhinethi lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba, ukuvikeleka, ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo, lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya, kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende we-South Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale, nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence J. Z. Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, very welcome. Uzoba lula kulabo abafuna ukuphendula ngoba esikwazi iphunza ukuthi abaningi vele abasoze bephenduke bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi akufuni bezophenduka. Okuhle nje nisaba ngasiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke. But nevertheless igovernment ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuyelazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe exemption permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana nohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufanana lokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili, i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu wele Melika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo elama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa okuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lama Democrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. EPennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owama-Democrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela ama-Republicans akhala ngokuthi ukhetho alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngama-Republicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must with one overwhelming, unified voice speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi, kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe, sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
The defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma eseUnion Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia, lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo, uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje isimo sangibona ukuthi asakhani kahle nje ukuthi kusuka ngathi kuya ngathi. Kodwa hayi, mina ngokubona kwami nje personal ngibona ngani ngabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bengena door by door and bekhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilaphathi inkukuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela, angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyake ngibone esibili asebengena bekhoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe bevota.
Endaweni eziningi Ngwenya, siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho, bathi hayi umnotho kawumanga kuhle, njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela, lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele, le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Kona ngapho eGeorgia, yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Amina ngombono wami i-inflation isuke yaqanda kakhulu ngoba lami ngumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangifuna ngoba ngisisebenza, ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la. Angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelusa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangibona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe, okungangokuthi lapha ka usoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi, mina lapha hayi anginalo ilungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngibuza ubuhlungu kuphela, ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10. Ngiyabe ngikhala kuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basuke benze ngathi izinto eziyeyodwa ezibudla udlango beyodwa ekusha abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lako langabe kukhona konokala kuyenzakala so labona nxa bebona umuntu yonke ibhlema ezantezi kona sebekuqhuka bezihamba zisiya ngamandla bekwenziwa bekwathi kona vele ibhlema seziyabuya kibo so kona kwana kuyasilimaza bena sikhonzenzayo sonkeni nye ngelizwe eliyi-one ngoba nahlala ngisitho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshamiselana ngumuntu ezizangana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutho futhi ngathi ona ngena ilanga wangena emoteni yami ngamnika ilithi sishule ephalamente ngithiya mthiya ofisini yakhe lapho asebenza khona kuma-noshembers abo ngani and korabo yena wayenge-MDC aid athi mina ngiwenzani u-P F kodwa sisingena imota yinye abanye babo sake sihambe sibilithi yokudla izithwala laphana amabhozo langani sisonkeni kungelani loku asijhana senzani lutho kwamukhangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi kuqinisela kona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi ngihamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini langikhona lolaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yiyo babhizela kube begongodala betshana uzulile kanti umuntu shuwathiwa uyabeulukhutha ngabo ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho phose lakho
mina ngiyadana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu ngoba usithi ukuthi inkokheli yenu iyakhuza uDlakela lilwenzelani uDlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla uDlame yilo elenza uDlame ama-NGO awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze eBotswana besukela ibandla elibusayo bethi lelenze lokhu so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshala bangatholi lutho angithi uyabona wena chuma uzidlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma laba abanye lapo so-ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu chuma ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu weZimbabwe babambane lathi esithi uDlakela lubi solubuleli ilizwe ilizwe kathesi kulama-sanctions kulani uDlakela lonalolo
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani ba umuntu ongenzinto njalo ngomuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi ma uthule ukuthi ahambe eza uDlakela kodwa njengoba ngithile nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelele njengama-lunatics ekusapoteni into yababa beyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ifuna ukuthi ngikuphinde konoko kumkhwenyana wami uncube ukuthi ncube ezilongezi ufuna ukuthi kona ufake i-blam kuzanupf kuphela awusoze kube lalokhu esizalusholuva ngoba mina nginje so ngani ubona uDlame olwe-TPC kusenziwa ama-dialectics akawa-twelve endlube laphana ngikhankasela ukhansela lapho awakuthina uncobe khona i-TPC kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela njelo nabagqoke izikipa ezinzane phezu bezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu kobulawayobesebisesaba amalinga yibesebisesaba ukuhamba nagqoke iligaliya ezinzane phezu xanto ezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-TPC so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami Ncube yikho engikutshoyo khona ukuthi nanxa sifuna ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hathi ngokufuna ukuthabisana ngamanga khonakhona yikho kwezi ukuthi kona abantu bebelokhu benza into ezinjalo ngoba bayakwazi ukuthi kona eZimbabwe lapha kathesi ungawona ngezinto embi into yonke iglenyela iZANU-PF ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho okutshiyeneyo kubi kuphela konke kuyadwa iZANU-PF ngiyabona izini khonapho ungatshaya nomfazi endlinibakhe ethi iZANU-PF so yonke into basebe ngifuna ukublame iZANU-PF and abantu bakoba ukhangele so nxa bekubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomi
ye siyakuzwa kakhulu ugolide ngena khonapho Ncube nangu uyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahongongwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujwayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayihlola akumelanga yenzakale babazala wami Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege. Umgabe behamba afike ame laphana khwele kupodium. Athi we say no to violence. Esuka khonapho batshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngikuTV sithi no to violence. Lina lihambe liyetshaya abantu, umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe bekhuza iviolence. Kodwa uyiphekile yena. Athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance, lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Olivalelisayo ngugaino kumede sayidinsi.